Well, into khona Chris ukuthi njengoba nje besibona lonyaka besibabaza izulu elikazamcolo elinephose ilizwe lonke jikelele. So nxa uhamba nje emaphandleni lapho uzathola ukuthi hayi abantu bayichayile inala lonyaka. Ngakho kuhulumende nxa ethi uyaqathanisa ukuthi kuzoba lamathana amangaki. Kwezinye indawo bebethi singathola ukwedlula i-2.2 million tons lonyaka. Khumbula ukuthi thina njengelizwe sivame ukuthi sisebenzise about 1.8. So-ke kukhangelela ukuthi umumbu wenele njalo umnengi kakhulu. So yisi sizathu engibona ukuthi maybe uhulumende acabanga ukuthi angavumeli import.
Kodwa sizwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe izulu line kakhulu kokuthi emasimini kugcine kusonakala. Akusoze kube le ndlala yini kwezinye izigaba?
Indlala engaba khona Chris izobibangelwa ukuthi njengoba sisazi ukuthi kwelakithi ukuthwalwa kwezinto ukuthwala imthwalo isusa kweyinye indawo elizwe isa kweyinye indawo zahambi kahle esithi ngesilungu ama logistics. So into engenza ukuthi kube lokusilela okuthile kwezinye indawo akubangelwa ukuthi abantu abenelisa ukuthi umumbu bawususe lapho omningi khona yefika lapho dingakala khona. Kodwa into mina engibona ngani ayingiphathi kahle kakhulu indaba yokuthi nxa uthi uyakhangela lapho eSouth Africa iprice yomumbu yehlile kwezinye indawo isiyehle yaze yaba ngaphansi kwe-2000 rand per ton. Kodwa ungathi uyakhangela kwelakithi iprice i-GMB ethenga ngayo umumbu ingaphezu kwalokho. So enye into ebingenzeka if kungavimbwanga ukuthi umumbu ungena abantu bebezawuthenga uchiphile la bawufake GMB ngeprice ephezulu. So-ke yinto enye engibona ukuthi bazama ukuvimbela khona lokho.
Umumbu yokhanya ukhona, ezinye-ke izilimo ezifana labo ngqoloyi lazo zingazi iziningi okokuthi kazisozo zigcine lazo kuthiwa kazisathengwa phandle kwelizwe.
Hayi, ingqoloyi asingeke siyekele ukuyithenga phandle kwelizwe. Into ezifana labo ngqoloyi labo soya beans ngendaba yokuthi njenge-soya beans kuhle vele kusilele yona inhlanyelo ukuthi even sibe lezulu elihle elifana lalonyaka ngendawo yokuthi bekungahlanyelwanga i-soybeans abaziningi izasilela. So amafutha okupheka angahlupha nxa kungathengwanga i-soybeans ngaphesheya. Okwesibili, nxa sithi siyakhangela ingqoloyi khona ihlanyelwa nje kathesi endaweni eziningi kwelakithi bekuthiwa khona i-last day of planting kubomhla ka-26 May. Ngezinye indaba engishoyo ukuthi kushuthi ingqoloyi ezaba khona isihlanyelo and izovunwa ngabo-October. So kusukisela kathesi kuze kuyefika lesi sikhathi sika-October kuyafanele ingqoloyi ithengwe ngaphandle. Asingeke sibe layenelayo kwelakithi, maybe singabona ngomnyaka ozayo ngoba yinto eniselwayo leyaniyathelelwa kayisetshenziswe izulu nxa uyihlanyela.